eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sawuhulumende njengobe sitsho ukuthi sakungakhweli i-school fees kuyinto eqondile, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanza sekwathinta kusafani lanyakeni.
Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle. Into kade bezifuna basitelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitele sikulungisise ngaphila ngaphi. Kodwa khona hayi, ima interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi namhlanje bebese United Bulawayo Hospitals okulabanye abangenelisanga ukufinyelela esigabeni sama-interview ngoba bengelancwadi ezeneleyo. Ibhanga eliphathisa amazwe ezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank, EAFDB, linikeze eleZimbabwe uncedo lwezigidi ezilitshumi lengxenye zamadola eMelika, i-$10.5 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Embikweni owethulwe namhlanje, uhulumende uthe abaphathi bezikolo abazatholakala besephula isinqumo lesi bazajeziswa kabuhlungu. Wengeze wathi izikolo ezizimeleyo ezizatholakala zihlawulisa abafundi imali yakwamanye amazwe zizavalwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi kuhle ukuthi uhulumende avimbe ukukhwezwa kwembadalo yesikolo, kodwa uthi kumele alungisise okunengi okungahambi kahle ezikolo okufana lokwakha izindlu zokufundela kanye lokwengeza iholo lababalisi.
Kuyinto enhle ukuthi i-school fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo, kodwa kasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondile, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanza sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele lezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala laphana umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo. Kumele wenze abantwana athengele abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu nalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende lo osebenzela i-private company bamele babhadalwe imali ehambisana lendleko zanamhlanje. Yingakho sifithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efanele. Kakwanelanga ukuthi uthi wena kakungakhweli ischool fees. Kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kuphele ischool fees, wena uyazithenga njengohulumende ubhadala amatitshala, abantwana babe lokudla kokuthi basuke bedlile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela?
Siyaba phezulu ngendlela ethu sokunye kumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali umnumzana Prince Khumalo, yena othi ukungakhwezwa kwembadalo yemfundo ayisiso sisombululo esingaxazulula okuhluphayo kwezomfundo.
Anguboni kulinyathelo elihle, ayiso solution ukuthi izikole zingakhwezwa. Ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile, ischool fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali eyayibhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa bekubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa ikwindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kanye netisi ukuthi alungise izikolo zona lezi bathi zingakhwezwa. Mina ngalitshela napha eBulawayo lapha izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Ngangukulumende olothando lwabantu langabantwana babe kuthiwa kuyalungisa kube namakilasini dopsi, kube amatitha abe lezindlu zokuhlala, kube lamabhuku. Manje nxa ephoka ukuthi izikhul fees zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwasi bayicabangani sho.
Kodwa bakhona Khumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uzakubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okokuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengelamabhuku. So bebezama ukuthi ngayona leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So nxa sokuthiwa zingakhweza kumele basho phela ischool fees zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali sizafaka phela ama-classroom block. Thina njengabazali sithi ngasi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngamatitsha aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuzena yiso solution.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo, umzali ohlala koBulawayo, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abadinga ukufundela ukuba ngabongi bebebuzisiswa kuma interview ngabogatsha lwezempilakahle esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhlanje, kodwa ababa bebengelancwadi ezeneleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphathe kuma-interviews kuviki ephelileyo mhlaka-3 namhlaka-4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews. Sikhulumisane le-Ministry of Health and Child Care, sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babiza ama-interviews kusele amahola angamashumi amabili ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. Yikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha, sisithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka-9 lamhlaka-10. Abanye babehleli bayethela izithupha zabo ngoba bekungafunakala amaizithupha. Sikhuluma nje abanye basendleleni bayeza bavela kubobhinga bazama ama-interviews kusasa, abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli ithemba, bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo. Sincedisane sikhona singasebenzi njani siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle, into ekade bezifuna basitshelile njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphila ngaphi, kodwa khona hayi ima interviews ahambe kuhle kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview, yona i-interview ibi kahle, bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than ama-results. Bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu as an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle, kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengela ncwadi yempumela yezifundo zika O-level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ama-certificate bengilawo, kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensini babekubhalile sibili khona ukuthi no result slip, kodwa mina ngihambe ngilethemba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babonwe ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga eliphathisa amazwe awezwekazi labensundu ele Africa Development Bank Group AFDB linikeze eleZimbabwe amadola eMelika ayizigidi ezilithumi lengxenye i-$10.5 million. Limali izancedisa uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimra ukuze luhlele kakuhle imithelo uqinisa indima okumele idlalwe lidale lephalamende lokuncedisa ihofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali eka-Auditor General. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibhanga le-AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olweZimra ukuze luthenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholi waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange-$10 million. Loba nje imali le ingekho neni, silethemba ukuba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iphalamende logatsha luka-Auditor General.
Okwemele izimra emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo unkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu oku-collecta umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umavani uqhubeke esithi ugatsha lwezimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikhwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithi esikhwelethe umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi amaprogramu wonke awegovernment ayenze. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singamelele amanye amazwe lezikwele ukuthi siyenze amaprogramu egovernment.
Obemele unobhala wedayela ephalamende unkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njengephalamente emalini le sithole imali yi-$2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees, njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy ephalamente. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo esithi oversight yama committees. So yikho abazancedisa khona imali le.
Udingani uqhubeke esithi imali abayitholileyo izanceda ukufundisa izisebenzi labameli bephalamende ukwenza umsebenzi wabo kabanzi.
Then phezu kwalokho, njengoba nithezizaba le training academy esifuna ukuyiqalisa, sifuna ukwenzela ukuthi si-enelise ukufundisa ama-members of parliament, lezi zisebenzi zephalamende, ukuthi zazi umsebenzi wayo wephalamende ukuthi uhamba njani. Le academy sifuna ukuthi nxa isikhula, saqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe, le staff, kodwa sisuka lapho sabe sibona ngani sizakhula, sibe senelise ukufundisa abanye abantu abavela especially ku static region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe eAfrica. Ama committees ancediswayo ikakhulu angu 7, i committee ye budget finance and economic development, i committee ye public accounts, i committee ye mines and mineral development, i committee ye women's affairs, gender and small to medium enterprises, i committee ye energy and power development, i committee ye industry and commerce, le committee ye lands, agriculture, water, climate and rural resettlement.
Ibhanga leAfrica Development Bank selesikhathi linceda leZimbabwe kuhlangothi ezijeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Edale lePhalamende kulama committee athile azancedakala agoqela ebona ngezemigodi, ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe ebudget, ePublic Accounts, ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane, ezokulima, ezamandla kagesi lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuhlelo live lwe live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama sixoxa nezinqumo zabantu lonyaka lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika wethese umsekeli kamongameli wakwele Sudan, we South Sudan, uThabang Deng Gai, izijeziso zenotho emethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu kanye lokuphazamisa inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Amalunga edalela ePhalamende kwele Melika agoqela abamabandla womabili amaDemocrats lemaRepublicans baphume emhlanganweni oqhubese White House wokuzama ukuchasisa imbangela yokubulala umkhokheli webutho wakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Amapholisa kwele DRC axwayise izifundi zekolishi ele Kinshasa University ezikade zitshengisela zisola ukukhuphulwa kwembadalo yezifundo ukuthi zisuke ngokuphangisa ngoba nxa zingenzanga njalo zizabotshwa. UZulu uthi ubunzima abhekane labo buya busanda njalo uthi okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwa nguhulumende olunganceda impilo ibe ngcono. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iphezulu kanti njalo ukoma komkhathi lako kwenza indlala ihlasele ngamandla. Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise konke okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumozo mnotho khona elizweni, hey, uyadanisa bakithi, sibuhlungu. ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini, yikho kuzawesena isituation besizathembele kuthini silime, mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube nokudla. Kodwa-ke hayi, umumo okhona kawumhlanga kakubambeki, nezitolo amayunifomu abantwana kakubambeki, lamafizi lawa asekhwelile. Ngathi thina hayi, umumo okhona kathesi kawumuhle bakithi elizweni lethu.
Babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla lezanu PF, ngakho bathi sokumele liphume embusweni litshiyele abanye. Uthini ngalokho?
Okokuthiya iy'mfiso zabantu, ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani, ukuthi ukukhokhele ilizwe. Angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu, then sesizokuma for 5 years futhi. Kunjalo nje ekubuseni ilizwe, abantu abakutsho ukuthi kunzima, umongameli lebandla le-ZANU-PF bakubeka kwaba sebe ekuguquleni ulutho, siyakulunge ulutho akulula. Ngalezo ndlela ngakhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla le-ZANU-PF esikhandele ukuthi zizabangcono, zithuthukise impilo yabantu. Ubunzima bonke abantu abudala le-ZANU-PF alikubona. Ibandla le-ZANU-PF wonke lokhu liyakwazi, ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikuyi-dispensation. Impilo kade siyiphila izolo ibe ikuhlungu ngezizathu ezithize, ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli. Lobu bukhokheli sobukhona bukhona abakulungiseza okuzakwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho, kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula. Sesimuva nge-new dispensation.
Kumbe sokuzeka wabuya iJesu na? Ngoba nanku-ke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu yangena, kodwa-ke sibona izinto ziwesena. Sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulo hlupho. Nxa kubuya umalukazana omutsha, sabe sikhalela ukubona iguma selicazimula, sikhalela ukubona imiyaba yenkuni kusenziwa iwonda, kusenziwa lokhu kuphekwa izilibocho. Kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula, behuda, besiya ezibhedlela, kuthi ukuthi umalukazana lo kamhlanga obuyileyo. Yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation. Sasithi thina nake umgabe lanqala wayelo chuke sehluleka, ke kwakungcono abantu indlala zange balasasa. Kodwa-ke kutshengisela phela mbijana kulezi nsabanyana ezikhanyayo ukuthi hhayi kuzatshintsha, kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu, yikho kusidanisayo kakhulu. Ithemba kaziselalo laye futhi nalowo esithi ngumongameli welizwe, lanxa ekhulume adresa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba, kasinika ithemba ukuthi hhayi izinto zizaba ngcono, zizatshintsha. Nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hhayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho, kabasinika idlabuzane lokuthi bazatshintsha. Yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani, ngoba kakukhanyi kakucaci abakwenzayo.
Baba uNkomo uyathi ubaba uNdlovu uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakwa.
Ikubona kwakhe uNdlovu, kodwa iqiniso elikhona uma sinanzelela thina kwi-dispensation kufike kwakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business. Okuyikubana ekade kunobunzima laphana, abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana, ubaba uEdwin uvumele ukuthi uma kunabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe leli, kungaba kuma-industries, kube kuma-mining, kube la ku-farming, labo bantu they are welcome. Sibe sesibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya uma lifuna ukulungisa ulutho abanye abantu beshaba umkhosi, lalabana abantu abafuna ukuzo-investa bagcina besithini. Yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambanene sithuthukise thina ilizwe lethu, sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani, liyaphambili. Kunjenje ubaba uEP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni, but ngesikhathi state election vele sihlala sithethisana, sisilwa, sisethusela, labantu bazibaqina sisegumeni laphana akuhlaliseki. Ngibona ungani abanye bethu, umngani wami lapha ubaba uNdlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo, sesikhuluma ngawo after 5 years.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezibani PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edalele parliamente ubexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Dlovu bendawonye lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Abalimisi bohlangothi lukahulumende lwezokulima abe-Agricultural Rural Extension Services kumbe Agritech ngamafitshane bakhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezizavuthwa masinya ezinjengenyawuthi lamabele, indumba, ama-sunflower lokunye. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Lonyaka izulu likhanya lingasoze line ngokweneleyo osekubangele ukuba lezilimo ezazilinywe ngezulu eselinile okwamanje sezichiswe lilanga. Kungakho abalimisi abe-Agritech sebekhuthaza ukulinywa kwamabele amancane avuthwa phakathi kwenyanga ezine. Umqondisi we-Agritech eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba balime i-sunflower lokudla kwenkomo.
Ngayizulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawuthi babuye labondumba omaqutha. Babuye balime isilimo ezingaba njengabo mbambayila, i-sunflower, ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo, okuhlanganisa okunje utshani obwe-cabana grass, olaplap, ama-legumes, osanempu. Konke lokhu kungalinywa bedwebela nje kuphela bengazange baphendule umhlabathi wonke, badwebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalokutshani obuvele buvame ukumila emafusini ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inkampani zona ezithengisa inhlanyelo kathesi zilayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo njalo le Matop Police Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa kuphangelelwe ukuthi kuncedise isifuyo.
Umlimisi weMathebeleland North, umnumzana Davidson Masendeke, uthi abalimi sebesalelwe isikhathi esincane ukuba balime ngezulu elikhona manje.
Ya, kwakathi sesisile lesikhathi esilutshwane sibile ukuthi ungaba lezulu elingafuthisa izilimo, kodwa-ke sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa ezinjengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhathi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imhlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu yiwesiwakhangeleleyo. Amafitshani amabele le nyawuthi emfitshani leyana ayikhona ezindele ziyana otsholojobiyedethi hhatshi asoze zibe lesikhathi sokuvuthwa leziyana. Okunye okungani izilimo ezingani ziyaphangisa zindumba. Indumba zithatha inyanga ezimbili, kusho ukuthi abalimi bangayenza ukuthi bangahlanyela kakhulu indima yendumba. Le sugar beans, i-sugar beans inyanga ezintathu, pho sevele sesiselele inyanga ezimbili ezintathu. So sikhuthaza abalimi ukuthi khathesi bakhangele izilimo zona lezo eziyaphangisa ukuvuthwa. Ayikhona indumba ezinabayo lezana but ezigqotshamayo lawana, oqeda udubo labana. Ya, yizo esikhangele ukuthi abalimi bangazilima kwakathesi.
Ubekele phambili uMasendeke ekhuthaza abalimi ukuba banakekele amabele abo.
Abalomumbu nxa kuyikuthi ungakafi, nxa izulu lingabuya, kusho ukuthi sofanele ukuthi bananzelele ukuthi baya top dresser, bananzelele ukuthi bafake i-fertilizer yaphezulu leyana, bananzelele ukuthi balwa lesihlava lesiyana ukuthiwa i-follow armyworm, lesihlava esesijwayeleyo lesiyana i-stockball. Bona ngani izinto ezingasiza abalimi okwakathesi.
EleZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi.
Siyabonga. Iphetha ke indaba zethu zalamhla igama nguChris Gande lilala.